iningi labaphila ngokuthengisa emigwaqweni edolobheni leHarare bakhanya benganazanga isinqumo sikahulumende sokuthi basuke baphele lapho abathengisela khona okungekho emthethweni kuleli dolobho lapho kusiyafika intambama yayizolo. Umnumzana Thembani Ncube othengisela eHarare uthe bekungaba ngcono ngabe uhulumende uqale walungisa indawo abangathengisela kizo lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi njengoba ukutholakala kwabo edolobheni kungenxa yalezi zathu okulokho kuselizweni leZimbabwe.
Uhulumende lo uyafana lohulumende okade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixutshe thina abathengisayo. Njalo akula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni njenxa bengasixotsha ngoba imisebenzi yangkhona ayingatholakali.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eVendors Initiative for Socio-Economic Transformation VSET umnumzana Samuel Wazayi uthe okwenziwe nguhulumende ukuthumela amasosha kundaba ezinje kwephula imithetho. Uphinde wakhuthaza abogatsha lwembuso yezabelo ukuthi bazame ukukhuluma nabantu singabangeli ingxabangxoza.
Our position as VSET is that this ultimatum is illegal, is unconstitutional. We expect the government to engage us and not to use force.
Thina njengeVSET sithi lokhu akukho emthethweni. Besikhayelele uhulumende ukuthi asikhulumise kulokuletha ibutho. Lokhu asikukhayelelanga uhulumende othi uzenza izinto ngendlela etshiyeneyo kulale ade ikhona ekamnumzana Robert Mugabe. Esikufunayo lathi njengeVSET ukukhipha uZulu edolobheni kodwa simusa endaweni angathengisa kiyo esiba le mali. Omele ingxenye ye-local governance kazame ukunanza impilo kaZulu njalo asikhulumise sincedisane ukulungisa lolu daba.
Umnumzana Blessing Moyo othengisela eCopacabana naye ugcizelele wathi uhulumende abanikeze imisebenzi kulokuba xosha kuphela ebatshiya besiyadubeka engabancedi ukuthi badinge ezinye indlela zokuziphilisa.
Mina ngiphila ngokuthengisa lokho okufuna kwenziwa nguhulumende akukho right. Abasinike imisebenzi nothi ukusixotsha lapha. Akula misebenzi eZimbabwe simanje bafuna senze njani, bafuna siphile ngani?
Ngolwesihlanu uhulumende unikeze abathengisa ezitaladeni edolobheni labezimota ezingekho emthethweni insuku ezimbili ukuthi baphume edolobheni lapho kusiyafika intambama izolo. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe lokhu kuhle kutshengise sobala ukuthi uhulumende kamnankakho akanaki uZulu njalo usekhangele impilo yakhe labaseduze kakhe ahambe labo eDavos kwele Switzerland.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu sikhangelane ngokufunda okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mugabe kuthiwa useyisiqhitha mfundo.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-council yeHarare umnumzana Mike Oshideme ayifezekanga njengoba ucingo lwakhe belungangeni. I-council yeHarare layo ihlele inhlelo ezihambelana lezikahulumende ezokusebenzisana okwensuku ezedlula inyanga ezintathu. Owelwe 100-day plan oluhlose ukukhipha abathengisa edolobheni ongekho emthethweni labezimota ezithwala abantu zingela mvumo. Ngeviki eliphelileyo kuye kwaba lengxabangxoza ethile ezisaladeni phakathi kwamapholisa labathengisela eHarare okungekho emthethweni kodwa akula olimeleyo. Ngimele isitudio 7 seHarare nguGibson Bebe.